lokhu kawusoveza kwakwenzakala. Akuthi ngimikunika umzekeliso. Lokhu esatshaywayo ngesikhathi segugrawundi, njengabantu bemaNdebeleni, Midlands, maNicaland, emashingo. Thina lapha emaNdebeleni, njengakoBulawayo, lokhu izani yasitshayayo asikaze siyivoteli. Okutshengisa ukuthi silokhu esisebuhlungwini ngokubulawa kwezwa abazali bethu. Namhlanje sizintandane ezingazakalayo ukuthi zazalelwa ngaphi. Asinamaphepha atshengisa ukuthi khona ngisizakale saseleli lizwe. So bangatshaya baze bafike lapho abafika khona, kodwa esikutshoyo yikuthi kasibuyele emuva ngoba sesidingeke ukudubeka lokuhlukuluza lokubulawa yizanu abangahloniphe ilungelo lethu njengabantwana beseZimbabwe.
Kodwa injongo yabo iyakhanya siluthungazani kunjengakhonokuyana okwenziwa kubandla lezathu, akunjalo?
Hayi, kucacile sibili, kakubuzwa sibili, ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-1987 kwakuthiwa sekulomanyano phakathi kwezaphu lezanu PF. Sathi hawu mayuyu kushukiswa okunganyeno, ngoba ubaba uNkomo wayesebonile ukuthi hayi bo, igasi elichithekele labantwana leni kungcono kavume enze intandana bangabulawa. Kodwa abadala bathi ukuhlakaniphisayo ngesakubona izolo. So singeke saphinda indaba enjalo, ngoba sesibazi ukuthi bona bavele into yabo, njalo sebephinda into yabo yezaphu. Thina sithi hayi bo, kulesi sikhathi la kwenza kuzaphu singathi ngeke salivume ukuthi likwenze. Njalo kumele ube kwazi kithi saba le-gugrawundi, operation Ngambathina, operation wavotela ngaphi, operation Manukonde, esidingwe ukutshaywa. Lokhu esathiwa ngo-1980 yinduki MCC leni. So singaze siyekele ukulwa, singaze silwe, siyafa kuphela, kungcono sife sizamile.